Ukusebenzisa i-internet ukufundisa abantwana besikolo esikuthi i-learning bona kwamukelekile njalo kuqakathekile kakhulu sesikhangele ukuthi ilizwe lethu lomhlaba wonke nje jikelele ulwisana lesifo se-COVID-19 khathesi. Lokhu kutsho ukuthi impilo zabantwana zimile kodwa zingeneliswa ukuqhubeka i-learning loba behlele ezindlini. Uhlupho ke lube solisiba yokuthi thina njengelizwe leZimbabwe singabe singela mchina lobuchwepheshe yokuthi sikwenelise lokho.
Eningi labantu elizweni baphila emaphandleni lapho babhekane lodubo lokuswelakala kogetsi njalo abalazi izinto ezifunakalayo ukuze bathole ithuba lokufunda kusetshenziswa i-internet ezifana lamakhompyutha. Sikhangela udaba lolu, ubona ngani i-e-learning ilakho ukusebenza na elizweni?
Kuzaba nzima kakhulu ukuthi abantwana abasemaphandleni bathole amathuba alinganayo labantwana abasemadolobheni maso kuthe kwaqhutshwa i-e-learning. Umango esilawo usesemude kakhulu ukuthi kutholakale igetsi, imchina, lamagagasi emaphandleni. Ngakho nxa sifuna ukuthi i-e-learning isebenze kumele siqale ukuphucula isimo esisemaphandleni.
Inhlanganiso yePortras yona ekhangela indaba ezimayelana lokusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana njalo imitshina yakulezinsuku elizweni yona ithi abasebenzisa incingo eziyenelisa ukungena ku-internet sebekhuphukile elizweni. Nxa inani labantu abalokhe besebenzisa i-internet elizweni lilokhe likhuphuka, kungani abafundi njalo ababalisi abaningi belokhe bekhala besithi ilizwe lethu alilungiselelanga ukusebenzisa imitshina yakulezinsuku ekufundisweni kwabantu?
Kuliqiniswa sibili, iningi labantu khathesi sebesenelisa ukufinyelela umakhalekhukhwini lamagagasi e-internet. Kodwa okwakhathesi abantu abaningi bebesebenzisa i-internet ukuzixoxela nje lezihlobo labangani kubo WhatsApp labo Facebook, besebenzisa ama-social networks. Kodwa ukuze sisebenzise i-internet for ukufunda lokufundisa abantwana besikolo kufuna ulwazi oluthe xaxa ngama-application athile ayenza ukuthi kube lula ukuthi abantwana bazwisise abakufundayo. Njalo kufuna imitshina engani isezingeni eliphezulu ukuthi abantwana benelise ukugcina ingwalo ezigqatha lokunye okungaba njalo njalo.
Siyezwa ingcwethi ezikumsebenzi etshiyeneyo bekhuthaza uhulumende ukuthi aqale ukusebenzisa ama-TV kanye lama-radio station ekufundisweni kwabantwana besikolo. Ubona njani lokho?
Ma sinyenelisa ukuba lama-TV station, lama-radio station ayenzelwe ukufundisa abantwana, kungaba kuhle kakhulu ngoba lawa ama-station esilawo khathesi avele ayandelwe zinhlelo alazo njalo abantu bebengasawathembi lawa ama-station esivele silawo khathesi. So lokhu kungaba yi-opportunity nje yokuthi izikolo lama-community benze awabo ama-radio station kumbe ama-TV station nxa i-licensing board ingaxegisa kancane ama-regulations abo. Kodwa-ke kungumbono oyamukelekileyo kakhulu ukuthi kusetshenziswe ama-radio lama-TV ukwenzela ukuthi abantwana befunde.